isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 17 kunhlolanja 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Chinja!
Altiro!
Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namuhla sivela kwele South Africa sahlangabezwa zinkulungwane zabasekeli bakhe egcekeni lendizamtshina eHarare. Kobulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. UVice Chancellor weUniversity of Zimbabwe yena obotshwe izolo phezu kwesithupha sikankosikazi Grace Mgabe esePhD umiswe emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike elizweni namuhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu. UTsvangirai ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane i-colon cancer. Uzabekwa emzini wakhe eBuhera ngolwesibili. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zihlangabeze isidumbu sakhe egcekeni lendizamtshina eHarare. Sikhuluma nje isidumbu sakhe sise One Commando Barracks. Silentathele izindaba yethu ecingweni uMavis Gama yena oseHarvest House la basekeli be-MDCT. Sikhuluma nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Mavis.
Ngiyabonga Ntunga, salibonani balaleli. Iqiniso lelo ngiseHarvest House ngemva kokuba abalandeli bebandla le-MDC beye bayabuthana khona ngaphambilini beke baya eDoves lapho bekukhangelele ukuba isidumbu sikamuyi sizokusiwa khona siyelaliswa eDoves Funeral Parlour bese kusiba lomthandazo kusasa emzini wakhe ulandelwa ngumthandazo ozokwenziwa emini ebandleni le-Methodist Church eMeboren. Kodwa okumangalise uZulu ukuba isidumbu sisuke sathathwa sasiwa e-One Commando kwathiya uZulu obesele ngaphe Harare Harvest House naseDoves eThithibele. Isidumbu sibikwa sifike ngendizamtshina eSouth African Airways ngezikhathi zabo quarter past 4. UVice President Thokozani Khube nguye omunye walabo kade bephelekezela abekade bevela eSouth Africa lesidumbu. Inkokheli ye-MDC ebalisa umnumzana osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Nelson Chamisa, lo msekeli kamongameli umnumzana Mduri labanye abalezikhundla eziphezulu labo bebekhona. Imuli yakoTsvangirai ebalisa unkosikazi kaTsvangirai u-Elizabeth kuthi unina omzalayo uLydia Chibwe Tsvangirai labo bayile ukuya kwamukela isidumbu. Ngokwamukelwa kwisidumbu samane sathathwa ngabakubutho baqonda laso e-One Commando lapho kwenziwe khona umthandazo i-church service ngkhona ngale esontweni se-One Commando. Isidumbu sithethwe sikhokhelwa ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli ebandeni lezanu-PF njalo engumphathintambo wezamandla ogethi umnumzana Simon Khayamoyo ngiyobekhokhela emele uhulumende waya laso e-One Commando. U-SK Moyo echaza umuyi lapho ekhulumisana labakade bebuthele enkonzweni eyenzelwe umnumzana Morgan Tsvangirai. Uchaze umuyi njengomuntu owayelesibindi wakhuthaza abakhalayo kanye labemuli ukuthi bakhale kodwa bekhala benanzelela bekhangela elakusasa athi kuphelelwa wathi umuyi kwakungumuntu owayenamandla owayezinikele njalo wayelobizo kunto yakhe yonke ayeyenza.
Siyabonga Mavis. Sizaqhubeka sixoxa siqhubeke phambili ngohlelo sitsho ukubana umkhokheli webandla le-MDCT osaphethe isikhundla ubaba uNelson Chamisa eloba enkundleni yeTwitter uthe ukuhanjiswa e-One Commando kwesidumbu sikababa uTsvangirai akumangalisi. Uthe ngokutshelwa kwakhe laye bamtshele ukubana yikho okwenziwayo nxa uhulumende ethe wangenela ekungcwatshweni komuntu. Njengoba lisazi uhulumende utshile ukubana uzancedisa ekungcwatshweni kukababa uTsvangirai. Siyabonga Mavis. Kunjalo nje uZulu wakoBulawayo ovela kunhlangothi zempilo ezitshiyeneyo uhlangene eLarge City Hall emthandazweni okukhumbula uTsvangirai. Kubika uBathabile Masuku.
Umbuthano lo uhlanganise abantu abavela kumabandla ezombusazo lawezokholo ehlukeneyo kanye loZulu nje jikelele. Abaningi abakhulume kulombuthano baveze ukudana okukhulu ngokufa kukaTsvangirai besithi usebenze kanzima kumzabalazo wokudinga iZimbabwe entsha elombuso okhululekileyo ehlonipha njalo amalungelo oluntu. Umkhokheli weMDC uMnumzana Walshman Ncube uchaze uTsvangirai njengeqhawe ebelikhathalela abanye abantu nxa besebunzimeni nqala ebesesimeni esibi. Uthe wazibonela lokhu ngesikhathi bebotshiwe bonke.
Bamkhipha for more than a week. But he was not worried about himself. Wathi babefanda efika wabuza ukuthi mina ngingaphi ngidani. And that's how selfless he was.
Abanye bathi kulusizi ukuthi inkulungwane zabantu ebezimthanda uTsvangirai kazisoze zenelise ukuyambeka ngolwesibili eBuhera. Nangu unkosikazi Sibonga inkosi Sibanda.
Nambona ukuthi ngabe kunikwe at least loba 1 week phakathi okwenzela ukuthi bonke abalesifiso sokuthi bamkhale njengeBulawayo biyi-stronghold yakhe.
Omunye njalo obesemkhosini wakoBulawayo lo unkosikazi Helen Mpofu ufananise uTsvangirai lomuyi uJoshua Nkomo. Ngalokho uthebe kumele isidumbu sakhe zihanjiswe kuzo zonke izabelo uZulu emvalelise.
Kade kukuhle kakhulu ukuthi njengomuntu owasiza abantu lapha wakhulula abantu beZimbabwe during iGNU bekufuze njengomuntu ohloniphekayo abhode ngama-provinces evalelisa.
Osakhulayo uMnumzana Phasho Sibanda yena uthi balahlekelwe ngempela njengebandla.
Njengabafundi sithi yena was introducer entune sithi inkululeko yemfundo ebizwa ukuthi yi-academic freedom.
Ilunga ledale lephalamende elimela iMakhandeni uMnumzana Dingilizwe Chuma laye uvumelane labaningi esithi bekumele umuyi abuye koBulawayo ngoba kuyiyo indawo lapho abethandwa kakhulu khona.
Njenge-national leader umkhokheli wabantu ole democracy bekuswelakala ukuthi maybe umzimba wakhe ubuye koBulawayo ngoba yi-stronghold yakhe.
Laloba inkonzo le ibihlanganise abantu abathiyeneyo isimanga ukuthi bekungela zicukuthwane zezanu PF ebezikhona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Vice Chancellor we-University of Zimbabwe uMnumzana Levinya Kura yena obotshwe izolo umiswe emthethwandaba weHarare namuhla esetheswa icala lenkohlakalo i-corruption ekuphiweni kukankosikazi Grace Mgabe isithupha sokuqeda izifundo ze-PhD ngo-2014. Ukhululwe ngemva kokubhadala amadola angamakhulu amabili esibambiso i-bail. UNyakura uzaphindela njalo emthethwandaba mhla ka-15 ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda uthi unkosikazi Mgabe laye kumele ebotshwe.
okufanele sikukhangelise kakhulu ukuthi lokhu kubotshwa kwabantu ababe besenza corruption lamacala athize amaningi akwele Zimbabwe kutholakala kuphela ebantwini akade besebenzelana ndawonye lo former first lady uPercy Mugabe. Bekufunakala ukuthi ngabe layo uyabotshwa phela nxa kuthi kuthiwa yena wenze ukukhohlakala ngathi lo omthengileyo indaba yena engabotshwa. Abasebenze ngendlela ebamba amacele wonke enza ukuthi kungacatshangela ukuthi lokhu kwenziwa kuphela ngoba kule zombusazi phakathi abotshe laye unkosikazi Grace Mugabe ngoba enzele yonkohlakalo.
Abantu abaningi bakhononile ekuphiweni kuka Grace isicoco lesi kwaba leyezi elembesa imfundo yaseZimbabwe ngaleso sikhathi ngokubotshwa kukaNyagura singathi leli yezi seliphumile yini?
Kaliphumanga ngoba ngeke liphume ngoba indlela okwenziwe ngayo ukuthi kubotshwe umuntu yedwa emsebenzini owenziwe ngabantu abaningi ofana lokuthi la unkosikazi Grace ngabe ubotshiwe lokuthi lo professor Mawarele laye ngabe ubotshiwe bathi bayamdinga kodwa kufanele laye abotshwe ethesi icala elifanayo njalo kuqhubekele phambili kubotshwe labanye njalo ngoba indlela yokuthi imfundo yaseZimbabwe isiyehliswe yikholokhu inabantu abaningi abaphakathi njalo bakhona abantu ngabacajayela ukuthi bawathenga lawa ama-degree ngendlela engasetshenzelwanga kahle kubonakala ukuthi umsebenzi wabawenza njani ngendlela ezifana lazenes mbone ngani lokhu kwenza ukuthi yezi leli liqine ngamandla lisembesa imfundo yeleZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sexoxelaye eseBhilithane lapho afundisa khona ezombusazwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yebo Mthwakazi. Isizwe sikamthwakazi sesilenye njalo inkosi yamaNdebele umnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo yena osehamba ngegama lobukhosi elokuthi unkosi uNyamande loBhengula wesibili. Ukhumalo wetheswe ubukhosi emkhosini oqutshelwe e-amphitheatre koBulawayo namuhla. Kubika intatheli yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwakhe, umnumzana Khumalo uthe uzimisele ukusebenzelana ndawonye lohulumende labantu bonke enkabazwe leMandebeleni. Ukhumalo uthe njalo uzazama ukulungisisa izikhalazo zabantu besiNdebeleni bona athi baphila nzima eZimbabwe. Wengeze wathi sesifikile isikhathi sokuvuselela ulimi lwesiNdebele kanye lamasiko esintu khona athi kuya kutshabalala.
Kusathi Bridget esithi ngamaNdebele bayingxenye yamanguni jikelele. Njalo baningi kulabo bonke abantu. KuAfrika siyingxenye yalaba bantu. Thina maNdebele, amakamthwakazi.
Ukwetheswa kukaZwidekalanga Khumalo inkatha yobukhosi besizwe sikamthwakazi kuza ngesikhathi kulokulwisana endlini yakoKhumalo kubangwa ubukhosi lobu. Yena uba yinkosi yemaNdebeleni yesithathu nanku amanye amacele abanga umbuso ekhethe umnumzana Raphael Khumalo lomnumzana Bulelani Khumalo. Elandisa ngembali yobukhosi bamaNdebele, umlobi olodumo umnumzana Jonathan Maphenduka laye obesemkhosini wanamuhla uthe umnumzana Zwidekalanga Khumalo nguye inkosi yakomthwakazi eqotho ngoba uvela endlini kaNyamande.
Umbuso usendlini kaNyamande, awukho endlini kaNjulu.
Umnumzana Morris Dongizwe Khumalo osuka eMzilikazi Cultural Association eSouth Africa yena ukhuthaze umthwakazi ukuthi evuselele amasiko akhe ngoba isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Asisekeleni ngokugcwele lento eqaliwe ukuze sibe yisizwe esizohlonipheka. Ngoba iAfrika yonke nje isizwe sesisele esiziqhenya ngomuzi wazo sekuselwe abantu bakwaZulu neNatal.
Abantu Abanye bathi lanqa kuqhakathekile ukuthi kuvuselelwe ubukhosi bamaNdebele ukulwisana kwabokhumalo osekudale ukuthi kube lenkosi ezintathu into elihlazo edanisayo njalo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Guka
lanqa izulu liqhubeka lisina kuhle endaweni esijeneyo zelizwe. Inengi emhlubulweni weGwanda lithi libhekane lendlala lonyaka ngoba izulu leli lithole izilimo sezichile zafa. Abanye ngasebelima kakutsha kodwa lokhu kukhanya kuyikuphumputa nje emnyameni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Inenge emaphandleni lithi lobanje lithakazelela ukuna kwezulu kulezi nsuku izilimo ezinenge bezijile emasimini osekudale ukuthi abanye baqale phansi ukulima. Ugogolethwina Sibando ohlala ensimbi uthi baqale ukulima ngolwezi nyakenye belethemba lesivuno esihle kodwa umkhathi wasuka wajikisa.
Salima sisithi hayi isikhathi sokulima, izulu lawa lisibaleke kwatsha njengesukwini sikwazi ukuthi silima ngonovemba lapho siyothi udisemba zibele nezihlakula, so kwasibalekela konke lokhu.
Umasibanda uthi nkulu indlala abhekane layo ngakho kuthi uhulumende kumele angenele abasize ngokudla
ngoba emasimini akunalutho. Hambe imali ayikho, siyakudlani phela, sikhala nokudla. Ukudla yenkalakati ngoba siphila atesi impilo izima. Omunye uphila nalokho, omunye nophila nalokho, kodwa kuthi waqala udle yikho uza kudla khonokuya. So impilo izima shem.
Isakhamuzi semawane uNkosazana Moli Ncube laye uthi kusikhatshana esilandelayo nje uMangoye uyabe selala eziko.
Lokhu sekuzulima kabili lokho esikwehlawulayo ngokuqala kwatsha. Hayi indlala kodwa umbe singazo zokokudla njengomumbu. Hawe asidli lutho sibili njengoba libona kunje.
Esigabeni sensimbi lakho umumo awumuhle. Isakhamuzi uMnumzana Elias Dube uthi lobanje kweyakha insimu kuthembisa omakhelwane bakhe basenkingeni enkulu.
Ubungcono bomuntu oyedwa phela esigabeni bungeke buncedisizwe, okuthi ukuthi izandla eziningi ezokuncedisa ziyafunakala from different places. Otherwise ungathi ungcono wena kodwa ungeke usupporte phela icommunity. Uyabungcono kwakho khonokho okutholayo, but esikukhangelayo ukuthi abantu bangadingelwa indlela zokusizakala.
Uhulumende uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba elomumbu weneleyo eziphaleni zakhe. Lanxa uhulumende lenhlelo zokuncedisa uzulu wemaphandleni ngokudla, inengi lithi lokhu kudla kwabiwa ngeziphaqa, kuthi labo abacatshangelwa ukuthi basekele amabandla ezombusazwe aphikisayo bengakuphiwa. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 ngisensimbi eGaranyemba.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana losithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lesiphathamandla se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sicubungule ukuthi umuyi Obengumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai wayenakekela na abesifazana kuleli bandla. Sizakhumbula ukuthi unkosazana Khumalo wasebenza lomoyi bekunhlanganiso yeZCTU kwaze kwafika ekubhobheni kwakhe ngolwesithathu olwedluleyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu. Ngaqalisa ukusebenza lobaba Morgan Tswangirai ngo-1981 ngomuntu owayele sihawu ezisebenzeni efuna ukulwela amalungelo abo. Abesifazana babengavunyelwa ukusebenza emgodini. Ubaba uTswangirai wayesebenza emgodini. Kwaba lesikhalazo esavela kubomama ababefundela ukusebenza emgodini bengavunyelwa ukuthi bangene ngaphansi kwemigodi. Ngomunye wabantu owalela ukuthi kube lomthetho oguqula khonokho. Njalo thina njengabomama esiwathiwa kuthiwa yi-Women's Advisory Council eZimbabwe Congress of Union sasihanjiswa ukuyafundiswa ngezomnotho, ngezomthetho, ngezokugcina imali, ngezokumela abantu emakhoti nasebhothi emsebenzini ngokuthi sibekwazi ukuthi uma sihamba emankampanini sisanegotiata ama-collective bargaining agreements siyenza njani.
So kubuya ebandleni-ke lapha sokubunjwa ibandla le-MDC.
Siqalisa ukubumba ibandla le-MDC ngo-1994. Thina njenge-Women's Advisory Council ezesithini ubaba uTswangirai wabuya kwi-Women's Advisory Council wabala ama-affiliate unions ezaselawo ayeyi-37. So sonke omama bona laba ubaba uTswangirai wasinika izigaba ukuthi sihambe sixoxisana lozulu simbuze ukuthi kanti osokusenzakala kuleli lizwe bayakutabela yini, sikhangele impilakahle, izibhedlela, izikolo, ukudla, ukuhlanzeka, uhulumende ukuthi uyafika imfuno zikazulu yini okwakuthiwa yirodata. Mina ngubaba uTswangirai ngibhakitsherezi okwenyanga yonke kazange asinike imali leyani yokuthi khona sizahamba siyehlala emahoteleni. Wathi lingahlala emahoteleni alisoze labakwazi ubuhlungu obuziwa yisisebenzi ongumama ngoba uvuke ihoteli kunamazi okugeza kulokudla. Hambani liyecela kwizisebenzi ezinkona ngale tsherezi ukuhlala ezindlini zabo, lipheke labo, lidle labo, likhale labo, lihleke labo. Umuntu ongakufundisa impilo enjalo empilweni lokhu engazalwayo and sineminyaka eyi-57 angaze mboni inkokheli enjalo. Sabuya la i-Rodat saphutsha safunda ibandla le-MTC sithunywe nguyobaba.
Nguye owayegqugquzela ukuthi abesifazana labo babe lezikhundla kumbe hhayi nje kwakuvele kukhona kusisekelo sebani?
Kwakukhona kusisekelo sebani kwakule quarter system singingakhankaseli ukuthi kube yi-50-50. Ubaba uTswangirai wayesithi lapha ahambe seyadresa khona ikakhulu ngasesihamba tuwazi kukhetho wayeqonqosela ama-provinces ukuthi bakithi ekukhetheni kwenu khonapho lifakomama kudubo esilalo esingalinazeleliyo njengabomama ngolokuthi inkinga yokuthi sihlale sikhala ukuthi emaphathini opregnant ngamadoda ama-SG ngobaba obani isikhundla esikhulu ezangobaba yikuthi siyehluleka ukuthi silwe lapho okukhethwa khona ukuzasenza siqhanse siye phezulu ngoba ukuthi la uze eqhansa phezulu kumele ubonakale udlala kumaprovinsi kuma-provincial structure ngoba i-structure sokugcina kumaprovinsi esizakuyenza ukuthi yoku-national and futhi enye into ekhona futhi engani futhi eyenza obaba bagcine bengasathi parties yikho khonaukuthi siyavotela nokuvotela esithandekile sikuqhase sibili sukusapothe sokuthini uthi ususiphendula phana usukhohlike ukuthi usishiye phana siyehluleka ukuxoxisana manje kube babo ungahamba uyathi fika vele sebe so mina engikhuthaza khona omama kuma-branch, kuma-wadi, kuma-district, kuma-province asingeneni ezigwinini zabotshalimani zabo nobhala u-organize kumele sibe sibala kube lolwazi olunyani ukuthi kanti basikhuma ngomnotho sithini, basikhuma ngesisekelo sombuso sebandla sona sivele sithini. Xa umuntu okubuza wanelisa ukuphendula ukuthi hayi isekelo sami sithi.
Ikusasa-ke yebandla lakho sokubhubhe umnumzana Tswangirai.
Ubaba uTswangirai uchiye kulungisile lokhu ukuthi khona kukhetho lele siya kulo abameli bephalamende, amasenator, i-PR namakansila ontanga baphiwe 20% yamasithi labomama futhi baphiwe yona leyo osekusele ukuthi zifeze ezikutshiyelwe ngubaba uTswangirai. Sikhuthaze futhi i-national council ukuthi bayakubona kwakuthi kuyafezwa futhi kube yimpumela senze isibizo zababa uTswangirai.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla sebandla le-MDCT. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga mamhlanga, siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lenduna yakwamthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyajabula lami ngiyalibingelela lonke nje labalalileyo bakamthwakazi ngiyacela ngiyabonga ngiyajabula kakhulu ukwamukela kuwe la
ye ungasitshela ukuthi kwenzakalani sizwa kuthiwa kulo daba lwegugu rawundi ungasitshela ukuthi kuhamba njani
cha sithi lathi ke sipawule mntanenkosi kancane lapho ngoba ngathi labo abantu bekhaya songathi thina sizalwanga laphayana ngathi thina sazalelwa khona emathebeleleni yithi kobulawane yebo sizwa ngalisetshana thize kuthiwa abantu bezani sebekhetha abafana besishoneni ukuthi abahambe bayikhomithi bayekulalela bayekhuluma labantu negugu rawundi eGwanda manje thina singabantu bemathebeleleni njalo thina siyibranchi esegoli sithi ngeke ngempela sesibongile lokhu abasenzele khona sediniwe yilaba abafowethu ukuthi baze bezogxoba into zamadlozi ethu labantu bakithi baphansi lalaba ababulalayo ukuthi bazofuna information futhi kithi bathi bona bazasiza abantu bakithi asiyifuni leyo nto kayiphume bangabuyi eGwanda ma ngabe fisa ukuthi bakhulume lathi abaqale badinga abadala bakithi ekhaya bazokhuluma labo ukuze baqale ukwenza izinto zabo zonke lezi abafuna ukuzenza thina sisegoli sihlangene silumbimbi sithi thina asifuni nokuzwa ukuthi kuthiwa kulama kulokuthi kuyahanjwa kuthiwa kulama khompyutha ahambe lalela ngenkosikhozi zakithi i-reconciliation yakho lesingayaziyo asiyazi ukuthi ba-reconcilea kubani ngoba baningi abantwana abafelwayo ngabangala maphepha abanye bakhona yibo bona abasegoli so-ke siyafisa ukuthi umuntu wonke ozwayo okamthwakazi ngokuzalwa ngegazi langokuzwa nangempilo yakhe hhayi laba bemali khuluma ngabamthwakazi ngopheleleyo sithi leyo laba abafana kuthiwa bavele eHarare bayikhomithi ababuyeli belambatha kungalalutho asoze kwenzeka eGwanda ingacothwa zimpuku phana
manje njengoba besithi bona bazama ukululungisisa udaba lwegugu rawundi lina ngembono yenu lithi lululungisiswe njani lolu daba
cha udaba luzalungiswa yithi ngoba okokuqala nje umnankakho manga wayeqala ukufika laphana kuthiwa ngupresident yinto yakuqala wayefanele akwazi ukuthi kule cala lenzekayo emathebeleleni ngokubulala abantu ngegugu rawundi nguye umuntu wayefanele azofika kuqala axolise ebantwini ukuthi hhayi bandime sengingena manje ngicela ukuthi sisebenzisane kumbe ngikhulume ngitinyilanga ngizokhuluma lani lokho sebekwenza khona thi bebuya lapho babuya nezimoto sezithengiwe kuthiwa kunikwe induna babuya le nkulumo kuthiwa kule khomithi efanele sihambe siliqula kamacala silalela abantu bakithi ukuthi bafa njani akulanto yakithi esizayitsheni ishona ukuthi siphindele ithathe lihambela eHarare leyo information esingabatshelayo nangokufa kwabantu bakithi bafuna ukuyayenzani bangobani bona kodwa-ke okusukukhulumayo manje amanzi lapha akema khona aphindeme okwenzeka kusibanda lokudube kuyenzeka okwenzekayo ngeminyaka yabo 76 ngaphinda kwenzeka sesiyadinga indlela yokuthi sizivikele sebesingidelele kakhulu asibafuni babuye bazokwenza leyo nto leyo abayenze ngendlela eqondilela ngomthetho sizabahlonipha but ma bengasihlonipha ngendlela abenza ngayo sagcila singasabahlonipha
manje-ke njengoba sekungani sebeqalisile ukuhamba khona le lizabamisa njani akhona yini amanyathelo elifuna ukuwathatha
amanyathelo sizawathatha mntanenkosi selekelela kulaba abakwenziwe ukuthi ivalwe khona le Gwanda ingabisaya abasaya eGwanda kuvaliwe asazi ma bengakuvula ngendlela zabo kodwa-ke langaphandle kwalokhu izigodi zakithi zonke lezabafuna ukuzikhambela asoze kwenzeke sisaphila ngangcono sibone ukuthi senza kanjani
leyo-ke bekuyinduna yakomthwakazi ese-South Africa uChief Albert Zwelibanzi Gumede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilali
siyabonga jahelidala Chris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba ukusiphetha ezosuku sikhengele ebezihamba phambili isidumbu sikamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu uzabekwa ngolwesibili kobulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai uVice Chancellor weUniversity of Zimbabwe uLevi Nyakura umiswe emthethwandaba namhla esetheswa icala lenkohlakalo ekuphiweni kuka Grace Mgabe isicoco se PhD Wanele olivalelisayo ngintunga milinko.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.